So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 kuMabasa 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala namhlanje koBulawayo, ilizwe liphakathi kodubo.
Sinanzelela ukuthi uMinister weFinance ubaba uProfessor Mthuli unyuke ube phandle kwelizwe. Ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esephenduka kathesi, hhayi yathemba encelayo ukuya ngeminye imizamo ezaba khona.
Izisebenzi zeZimbabwe zibuyela emsebenzini lamhlanje ngemva kokuphumula kusukela ngolwesine lweviki edluleyo kwaze kwaba lamhlanje. Kambe abezombusazwe baphenduke sebebophe amajambo na? Kuhlelo lapho esixoxa ngegugu rawundi silomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands, olomzali owanyamalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugu rawundi.
Bathatha silobaba bamaplazi, bathatha obaba ikafuna iy'nhloko zemizi abanikazi bamaplazi, bathathwa semday, I think babengu-prof ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu asesithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakibonke laba abahambayo, but abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje koBulawayo, ilizwe liphakathi kodubo olubangelwa ngezomnotho ezingahambi kahle. Kodwa abaqoqa umbuthano lo owe-Trade Fair bathi sokulokhu waqala kuminyaka engamashumi ayisithupha akukaze kube lababukisayo abaningi kangaka. Lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda owetheswa amacala okubusa ngocuku njalo lokwalela esihlalweni ngemva kokubusa kweminyaka edlula engamashumi amabili. Lumbukiso uzaphela ngesonto.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uyabuyela emsebenzini namhla ngemva kokuphumula ngesikhathi sekhefu likazibuse lele independence elinanzwe ngolwesine lalandelwa ngelephasika eliphele izolo. Amahofisi kahulumende lawo ebevaliwe phakathi kwamakhefu omabili kodwa lamhlanje ayabe evuliwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda othi lanxa abantu beke baphumula kuyadanisa ukuthi sebebuyela emsebenzini, ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela, ngakho isinike ithuba lokukhonza njalo lethuba lokuthi abantu bake bathole isikhathi sokuhlangana lomdali wabo. Ikanti kathesi siyakwazi ukuba sokuyaphithizela njalo abantu sebebuyela emsebenzini. Thina ngapha koBulawayo sokuvula-ke inkambo le enkulu e-Trade Fair, ngakho-ke kulokuphithizela okuningi okusayenzakala.
Ungathi bayitholile yini imvuselelo abantu ebaphe umdlandla lamandla wokuqhubeka ngempilo beqinile ebunzimeni bonke lobi lizwe elibhekane labo?
Ye, ngibona ngani ngoba isikhathi sePasika isikhathi esisinika ithemba. Ikakhulu kuyabe kusikhumbuza ukuthi loba sidlula phakathi kwesikhathi esinzima lapho kabe sokumele ukuthi engxenye esihle sithi hayi sokwehlule kodwa pasike yasikhumbuza ukuthi uThixo usinike ithemba njalo uyasivuselela. Mbona iningi labantu beZimbabwe bathe bevela emakandleni abo endaweni ezehlukeneyo bebekhuthazekile kakhulu ngentshumayelo ezibekhona njalo sokubanika ithemba lokuba lali ilizwe lethu liyakwanisa ukuvuka nazo ezomnotho zizakwanisa ukuvuka elizweni lethu. Siyakwazi ukuthi abaningi baphenduka ngekhaya akunamsebenzi abanye khathesi nxa becabanga ingxenye sebecabanga lokuthi isikolo ziyavula abana namali yokubhadalela abantwana esikolo ikanti siyakwazi ukuthi iningi labantu lizadinga ukudla akulakudla ezindlini. Siyakhumbula ukuthi kule nombolo ezitshengisela ukuthi iningi labantu bezimbabwe ikakhulu lalapha emadolobheni bazabe dinga ukuncediswa ngokudla ngakho kutho ukuthi abantu bahamba phakathi kwesigaba esinzima kakhulu kodwa ithemba libe khona ngesikhathi lesisebhasi.
Umongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende labo bebekukhefu bephenduka nje emsebenzini namuhla ubona bephenduka belomqondo ocacileyo na ekuthini bangalungisisa njani udaba lomnotho?
Ngibona ngani bayabephenduka engxenye sebethole la magceko amatsha ikakhulu niyakwazi ukuthi sinanzelela ukuthi uminister we-finance ubabu Professor Mthuli uncube ube phandle kwelizwe ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esephenduka kathesi hhayi ngiyathemba encinxe layo ubuya ngeminye imizamo ezaba khona kodwa siyakwazi ukuthi ilizwe leli lingeke lavuswa ngabantu abalutshwana kuphela abakuhulumente. Ngingathemba ukuthi umlando okuthi ilizwe livuke uphezu kwethu sonke abantu bezimbabwe ikakhulu ithemba lethu selikhona phana ukuthi nxa imithetho njengale devolution izaba khona ukuba izigaba ezehlukeneyo zikwanise ukuzisebenza zikwanise ukukhangela kanti zingazithuthukisa kanjani. Mina ngibona ngani lokhu kusinika ithemba ngijanele ukuthi engxenye izinto zingalunga singakulandelela kuhle.
Alo-ke bekungumfundisi uSenis Banda ubexoxa esicingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje-ke kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi omunye ujaha wefilabusi oleminyaka yokuzalwa elitshumi lathoba munwembili i-18 uMbongiseni Sibanda ubulele umngani wakhe uCarlson Ndlovu oleminyaka elingana leyakhe ngokumgongoda ekhanda ngesitina bebanga untombazana oleminyaka elitshumi lantathu i-13. Iphephandaba le-The Herald lithi kulabantu abalitshumi lanye ababhubhe ngemva kokungqikilana kwemota emgwaqweni osuka eHarare usiya eMutare. Lokhu sekukhweze inani labantu ababhubhe ngekhefu le-Independence lePasika lafika kumatshumi amathathu i-30. Okwamanje-ke sengilithiya lilalele amazwi abalaleli bethu abeStudio 7 abawathumele nge-WhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani lilakho ukwenze njani.
Ngibingelela abasakazi ku-Studio 7 kanye nabalaleli be-Studio 7. Igama lami nginguSimkhulu Mkhulancube ngisedaluka wakhe kugandangula village elupane. Udaba lekomishini ebona ngokukhulumisana umlotha hhayi lokho kakucaci ngakho ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje kudlala le sizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu izinhlungu mpela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo laloko kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwatshontshwa hhayi kakuthi iqiniso lokhu ababakhulule laba bantu bekhuphe iqiniso bona abababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazi hathi ukuthi kuyekhethwa amathambo ukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela mpela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyisana ngayiphindela umlotha lokhu yikuba nogwebeza kuphela lokuba namandebele athukuthele ngakho lokhu ngiyabonga
alright yimi njalo futhi ngokhawunda mina engikutshoyo angivumelane le ndaba yokuthi kuthiwa obani bathonisise bathiwane hhayi lokhwana ngalesi sikhathi angeke usasisebenzela isimo esikuso sona kathesi nesokuxolelana nxa ngabe sikhuluma ngokuxolelana sonke sikwazi ukuxolelana yini angiwazi kuthe emuntwini ukuthi ngixolisa at the same time ngapha umthonisisa futhi nxa sikhuluma ngokuxolelana nokukhulumisana umthetho sabe sikhuluma nge-forgive and forget totally forgiveness and forget whereby we are talking about confession, apology, forgive and forget. So nxa sikhuluma ngokukhulumisana umlotha sabe sitho ukuxolelana mpela okupheleleyo okokuthi khona sabe sifuna ukuthi from now onwards sisebenzisane kahle sithembana kungela obamba omunye ngezinhliziyo wabona. So yikho mina engikutsho ukuthi nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho beqinisile labo bantu ukuthi kungaba njalo abatshengise amanye amadlika esingawaziyo thina amanye amagodi wona abafihla abantu khona ngoba into lena babeyenza mfihlo kumbe babuye bethi hayi abanye lanxa bengasoze besabonakala kodwa sabalahlela emgodini lwa phela kule minye imigodi ayilamanzi esasicabangela ukuthi abantu bajikelwa phakathi abanye babephongusebalahlela kungena imifule egeleza kuyo ibona ibo bakwaziyo. So thina sabe sikhuluma ngesisakubona mistake by uzihambela nje udinga inkomo ubusubona izinja sezivumbulula kumbe kuvunjululwe ngamakhanka khonoko. So nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho kahle ukuthi hhayi singawukhulumisana umlotha singabathemba kabathumele abantu ababe-operator to that place asali angeke sibenzele ukuthi bebuye nje bethi hhayi sithi siyaxolisa sayenza lokhu nalokhwana nalokhwana sasi-operator laphana laphana yite sabulala umdala lwani ubani yite sayenza kanje 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 sanifihla laphana ngoba kuqakathekile phela vele ukuthi abantu abafa ngaleyo ndlela bayengcwatshwa kutsha bayengcwatshwa kutsha ubone la inhliziyo yakho ikhulile ukuthi hawu umzali wami nangwana awulele laphana ngoba mpela mpela lamanje bona ababa bephonga utshontshwa ebusuku ulukela kathesi nje usathalaza nje ukuthi heyi inxanye mhlawumbe ngizabona umuntu ebuya ngekhandela emhlophe khonapho engaziwayo kuze sezichabele salokhu si-expecting into ezinjalo. So lokho ukuthi sithi hayi kaba thonisiswe njani njani kutho ukuthi phela siyabe lokhu esisalwa siyabe lokhu esisesempini lapha sesikhuluma ngento edlulileyo eyi-history sesilungisa mina ngi-understanda njalo ngilabazali ababulawayo ngilabazali abanyamalalayo namanje. So ngomunye umuntu wokuthi khona ubuhlungu but akumelanga ngikuthathe for my whole life. I need to forgive and forget ngiqhubekele phambili nempilo angeke ngiphonge ukuhlala nje ngibambe into enjalo empilo yami empilweni yami yonke nxa mvele ngifuna ukuphumelela.
Imini enhle bakomthakazi. Hayi siyayizwa indaba yeGugurahondo le kakhulu mchazi ngizama ukukhuluma ngama-justice laba ababe ama-justice ababekhethwe ukuthi behlolisise indaba le. Kwakufanele ukuthi kube namandebele nomndebele namashona nawona ukhethe nhlangothi zonke amagumbi amane omhlaba weZimbabwe kungakhethwe nje emashona ngoba leGugurahondo azange yayenzakala emashoneni yayenzakala esindebeleni. So ambona ukuthi abantu abanjengamajazi abantu abanjengala bantu amashona bangayipheka kahle yikho kutholakala ukuthi kutontshiwe ngoba bamelana bona bakhona. Yebo kahle kahle angikhulumi ubandlululo kodwa akukuhle ngendlela engiyizwa ngayo ukuthi ubani nobani laba amadoda la akhethwe lapha abeyibo abaphethe ikhomishini yokuhlolisisa ngemisebenzi yeGugurahondo. Akungithokozisi kanye noma kufanelekile impela ukuthi kutshontshwe ngoba ngabangane kuyakabanye abangane abanye ihlobo so kufanelekile kungangena noma mbani naye uhulumende lo akanalo iqiniso na ekweni njengele mase kugcocwe ubufakazi nento ezayenzakalayo ubese kutholakala ukuthi kuyanyamalala kunyamalala kanjani ngoba labantu abantu amajustice labantu ngamajaji endina amajaji basebenza ngamakhompyutha bafake bakuregister kumakhompyutha umhloba nakho abangeke bakulahleke betholakala ukuthi akusela bufakazi nahlobo kuhleli kukhona emakhompyutheni yabo.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lani-ke lilakho ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, inombolo zethu +1 202 465 0318. Lisithumeleke imlayizelo yenu, lingalifuna ukuxoxa ngani ye kodwa sibona ngani lezi nsuku iningi likhuluma ngendaba ehluphayo, indaba yegugurawundi, njengoba kwathiwa uZulu uselakho ukuthi axoxe ngayo indaba le yegugurawundi ekhululekile.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumaigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngodaba lukazibuse lelakusasa labatsha. Ngeviki edluleyo uZulu ubethakazelela iminyaka engu-39 ilizwe lisezandleni zabensundu. Kodwa umbuzo okhona ngokuthi kambe ikusasa labontanga licacile yini nxa sikhangela ingxaki ezikhona elizweni. Kuyini okungenziwa ukulungisisa ubunzima lobo ukuthi abatsha bathole amathuba angcono? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 o'clock ntambama namhla. Bye bye.
Sasasa pheli size sinyama. Sasasa Jamula mon Tell me for Tell me dress Remanye wa modo Sasasa pheli size sinyama. Sasasa Jamula mon.
Lamhlanje kuhlelo lweziphathelane legugurawundi sixoxa lomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands, yena othi uyise wathunjwa ebusuku ngomnyaka ka-1983 elabanye omakhelwane bakhe, kuze kube lamhlanje akwaziwa ukuthi bengabaya ngaphi, bayaphila kumbe bafa akwaziwa. Uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi wagcina njani abanawakhe njengezibulo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ngalolu daba.
Vele kuyazakala ukuthi bathathwa ngobani. Isigaba sonke siyakwazi ukuthi imota yakhona yayiyimota eyi-tinkebu eyayingathi i-Army Green. Abantu bona ekhaya khona libathi bangama-CIO ngoba thina sasingathi edrobheni lethathu babo. So ekuthatheni kwabo kuthiwa kwakusivele sokuthethwa abanye prayo ngale khathana. Bathule thula bedobheni obaba ngapha labanye bamthethwa, sebethethe abanye abaningi. Kuthiwa kwabonakala igazi endleleni lapho imota leyahamba khona kuthithe nxa bahamba bebahlukuluza bebagwazi. Kwakungu-83 ukuthi nje imoto yami ekhathana ngile cutting yakhona yonke nje zaphuma emanyuzipeni.
Khonapho kusenzakala wawunganani njalo wayekhona ngubani bemthatha?
Mina ngase ngikhulile ngo-83 ngoba mina ngazalwa ngo-54. Kutho ukuthi ngase ndileyaminyeni ngoba mina yime ngumdala efamilini le wanje ubaba nabanawo amabangu-23 engathwala nzima ukubafundisa ngedwa ngaze ngasebenza ngayekela ukwenza into zami zesikolo ngaqasa ukuthi ngisebenze ngigcina abanawami.
ukhona walandelayo yini ukuthi abone ukuthi bengabe baya ngani?
Ulabe Zimrise abazama ukuncediswa Nicholas Ndebele kodwa akwesula. Ngingathi kakhulu abantu babevele besesaba lokukhuluma ngakho ngoba ukhulu ungakhuluma ngakho uyagqasha njalo.
Kwakungezwakali lo mkhondo?
Ah, mkhondo wawungazwakali. Abanye babebuya besithi babonakala eMozambique. Sizwe ngabaye abantu abadlulile kuleyibona abantu abathatha abadlula belasisa abantu. Abanye bathi ah, kuthiwa kulabantu abafikelwe emgodini duze leRoma. IRoma kuyisibhedlela lesikole imishini.
Kodwa lina lalingakukholwa?
Azange sikukholwe. Thina sasihlala sile belief enqengelilanga bazabayekela. Sabona iminyaka ilokhu ihamba ihamba, sasabona ukuthi lapha kuselalupa. Sabona abantu sokho besifa kwezinye indawo esigaba khonapho. Benyamalala sahle sathi ah, finish.
Bathathwa bebangaki? Kwakungomakhelwana yini? Njalo labo balohlupho olufana?
Kuthiwa yiSlovela Purchase Area. Bathathwa silo baba bamaplazi, bathathwa babi kakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi. Bathathwa same day, I think babe ngu-prof ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakithi bonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Kulo hlelo lolokukhulunywa ngalo ukuthi kuzangcwatshwa kutsha abasemangcwabeni angaqedakaliyo.
Ah, mina ngikwazi lokuthi ngiyaqalela ngathi ngoba ngibona umaphepheni ngawuzwa le maredweni. Sizahamba CCTC ngoba ningabafike basipho kuphelasi. Ama-cutting awo ubufakazi bukhona bonke ukuthi wathathwe busuku.
Uzahamba yini emhlanganweni leyi? E-commission le NPRC e-boda-boda ukuthi unike lawe ubufakazi bakho.
Ngakade ngingayizwa sibili bengizahamba kodwa nxibe sengikhulumela eceleni baphinde bangenzele ukuthi. Ah, ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu. Mina vele ngingacabanga ngakho esinye isikhathi inyembe ziyaphuma zodwa ngihlumulako olunye olungazange libonakale ukuthi
ama-birth certificate-ke abantwana bonke basebela.
Babe ngelawo senza iplani bagcina bethatha ngebizo lami ukuthi ngabantu babami.
Kodwa umama yena wasala?
Hayi, umama wabhubha. Umama wayesebhubhi. Uhulumende mina nganje engasikhompaseta nge-something sizama ukukhohlwa ngakho ngoba kathesi kunje. Mina ngabuyela emuva ngokufundisa abantwana bakababa kumele ukuthi begcine uyise. Bonke abanawo ami ngabangenise isikolo ngathwala nzima le nkomo zakhona zanyamalala. Ubaba wayele nkomo 45 wasona sokusele 1. Uthi zaya ngathi inkomo lembuzi lezimvu akwaziwa ngumuntu.
Khonokho kuhlawulwa kungaphelela khonapho bekukhona okunye obone ngani kumele kwenziwe.
Ngabe bayavuma basixolise bathi hey, bonke laba basiqhathelwa ngoyise lesitobo. Sithanda ukuxolisa ukuthi sibonakala ngobani abakwenzayo. Kwakuyisikhathi esinjani esibi kumbe esinjani esakwenza senze njalo. Kulokuphonga ukuthulisa zisebephonga ukuchasa ukubhoda ngeguma kodwa indaba isegcekeni.
Abanye bathi mhlawumbe ngabe kuxolisa yena uMgabe ngokwakhe. Ubona ingani bonke kumele bexolise lo mongameli okhona?
Ukuxolisa bangazibonela bona ngokwazana kwabo anti ngabantu bakhe.
Lo ke ngumnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela isigabeni seMidlands obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 kuhlelo lwethu lapho esixoxisana khona loZulu ngodaba lweGugurahundi. Lilakho ukusithumela inombolo zenu zocingo ezethu eze WhatsApp +1 202-465-0318. Siyaqhubeka njalo kusasa ngohlelo lwethu.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-13860 Lagu 15460 kHz ku short wave.
Ugwalo olumumethe impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller olwalucwayisisa ukuthi umkhankaso kamongameli Donald Trump wancedisana na lelizwe ele Russia kukhetho lomnyaka ka-2016 na. Impumela yophenyo le itshengisa ukuba uTrump wayezama ukuvimba lolu phenyo njalo njengokutsho kukamnumzana Mandla Mkhwananzi esixoxe laye kukhona okutshaya amanzi kudaba lolu.
Okokuqala, ugwala lolu osaluphumelele lukhulu kakhulu. Abanengi ikakhulu abamele bakithi bangapha bathe kabakalubali baluqeda ngoba ipheji efika like 400 pages. Kodwa kusenjalo kukhanya kulensolo enkulu ngalokho okungalotshwanga okunye kwacitshwa kulolo gwalo. So abaningi engibazileyo bekhuluma bathe bona lanxa ugwalo lolungakapheli kodwa kusobala ukuthi kungamele umangameli akhethe esihlalweni ngenxa yokuthi ubezama ukuthi enqabele i-justice, enqabele ama-investigations lawo. So ngithe ukuthi yindaba eqhubekayo.
Phumile abanye inkokheli yama-Democrats ethi yona hayi kungasetshenziswa khonokho ukumsusa ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Ubona ungani bathathe nyathelo bani?
Ya, isibuza kubonakala ukuthi kuyawela lapho kuyawela khona indebe loxakoxaka uma. Ngoba ama-Democrats lawo bakhona abatsho njalo kodwa futhi lama-Republicans akhona futhi athi no. Sengathi jikelele vele ukuthi ugwalo lolo kaluhlaziwe lubona ukuthi kuyiwa ngaphi kube sekuthathelwa khonapho. So laba bathi bona kakukhangelwe akhitshwe nge-election yikubona kwabo kodwa ngezimiso zezisekelo zombuso weMelika kusobala ukuthi kufanele ukuthi impumela yogwalo lolo lalokho okungavelanga kumbe kwacithwayo nxa sekuhlaziwe yi-Congress le-Senate kube yikho okuzakutsho ukuthi kuyiwa ngaphi ngoba kuyabe sokusitsho ukuthi indaba yempumela yezimiso zaleli lizwe sezidungekile ngenxa yokwenza kwalo mongameli uDonald Trump.
Nxa singathi thina ngemva kokhetho umongameli Trump aqhubeke elokhu engumongameli esenqobile abantu babesithi balethemba laye lanxa bebalile lolu gwalo.
Ya indaba ikhona apho phela sokuthini umongameli lo uyathembakala na ngoba nxa ekwanisa ukuthi amise izisindo ezimisweyo engathi ngama-structures nxa ekwanisa ukuthi awaguqule ngendlela afuna ngayo kutho ukuthi angeke abe sathembakala. So kusiya phambili kuyabe vele sokuyingathi i-red flag ukuthi umuntu lowo ukhona okuningi angakwenza ngoba vele iminyaka yonke le mbili ziningi izinto uyakhumbula ukuthi le gqwetha lakhe futhi lilezinto eziningi elifuna ukuzikhuluma ngayo. So zindaba ezininingi ezisegudwini ngaye lo mongameli ngumongameli sibili okuthi lanxa yona yale ndaba kungayisiye segudwini kuningi okutshaya amanzi ngaye lo mongameli. So sizabona ukuthi bazagwanisa yini ukuthi bayixwayisise ngendlela efaneleyo ngoba kukhanya kumbuso wezwekazi le-Amerika kulezi nsuku kulezimanga ezenzakalayo singeza ke sazi ungathi wena ukhangele lokho bona sekwenzakaleni lokho ngoba lo muntu kusobala ukuthi kukhona okukhona ngayo ngoba izinto asezeqile akula amanye upresident obengazikwanisa. So kuphumile omama besithi lapha lalapha yana kodwa akhanye aqhubeke njalo kodwa ngithi ukuthi hayi akwaziyo ukuthi kuzazala nkomona.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni ekhona. Ngoma kaLadi untombazana odabuka eZimbabwe ehlala eSouth Africa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.